Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 1 kuLwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala wethu ukuthi enze umsebenzi wangendlela okumele anze ngawo. Kathi sixhase uhlelo olujoxwa i-My City Conversations lapho sihlaza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala koBulawayo.
Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlangene labe-council yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi i-council kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazakwekela imisebenzi akukutsha ebevelethi kukhangela ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli.
Manje ayilanga le International Day to End Impunity for Crime Against Journalists sikubuthana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Intatheli zindaba zibuthane namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ile International Day to End Impunity for Crime Against Journalists. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlanganela be-council yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi i-council kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni njalo ithuthukise izakhiwo ezisedolobheni leli. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zamukele ngenjabulo ukuqhutshwa kwalomhlangano zisithi uzivule amehlo entweni ezithize okwenze zafunda okuningi ngomsebenzi wekhansili yakoBulawayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-The Municipal Review, uMnumzana Bukhosi Benkosi Moyo, uchasisa kabanzi ngenjongo yalomhlangano.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala wethu ukuthi enze umsebenzi wangendlela okumele anze ngawo. Kathi sixhase uhlelo olujoxwa i-My City Conversations lapho sihlaza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala koBulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo, uthi kuyadingeka ukuba uZulu asondele eduze ngoba idolobho lingelabantu hashi elikakhansili.
Besi buyile lapha ku City Conversation ngoba siyananzelela ukuqhatheka kokuxoxisana nama residents akoBulawayo. Siyakwazi ukuthi idabu ukukhulumisana kuyalungisa into eziningi. Okwakuqala kuyayenza ukuthi siliphe i-correct information ngoba i-council is an institution. Iyabe ifuna ukuthi information ifike ebantwini, ifike ngesikhathi, njalo ifike ngendlela eyiyo. So uma sihlezi endaweni enye njengaleyi siyenelisa ukuthi sikhulumisane njalo sibuzane ezinye izinto mhlawumbe besingazizwisisi.
UMnumzana Jabulani Mlotshwa, obona ngokwakhiwa kwamadolobho, uthi uBulawayo lamhlanje uhlambulukile ngoba wakhiwa ngokukhaliphileyo. Omunye wabasakhulayo uNkosazana Sinokuthaba Mbambo ukhuthaze abatsha njengaye ukuthi baphatheke emihlanganweni yokwakha uBulawayo.
Engifundile kakhulu ukusebenza kwe-City Council engade ngingakwazi kakhulu, ikakhulu ama-innovations ayenziwayo eBulawayo. Ba-innovate ama-parks esilawo. Ngithanda again ukuthi ngikhuthaze i-youth kakhulu because intsha yithi ama-leaders akusasa. So ngikhuthaza intsha yonke ukuthi si-attende ama-meetings ama-ward abe isenziwa because ikho lapho esithola khona ukuthi sikhulume kabanzi nalapho esihlala khona ngithi ekasi lapho esihlala khona sikhulume kabanzi ngenkinga esihlangana lazo la ngalapha esihlala khona.
Omunye wabafundi uMthabisi Dube uthi unanzelele ukuthi abantu nxa bekhulumisana kulamacebo amaningi aphumayo angenza uBulawayo athuthuke.
Ukuba lapha namhlanje kumbonise izinto ezihlukeneyo, njalo ukukhuluma ngezinto okufumele sizenze singuBulawayo kuyenza sithole indlela zokuqhubekela phambili ukuthi singenza njani ukuthi idolobho lethu libe ngelingcono. Enye into engizibonileyo ukuthi ma abantu behlangana bekukhuluma sethola amacebo ukuthi singenza njani ma singuBulawayo. Enye into embona ngathi ngenzakala nxa singadinga indlela yokuthi siyenze amagetsi singuBulawayo, njalo sidinge indlela zokuthi sithole amanzi aklini even ungasiwo awezulu, singaqhubekela phambili njalo impilo zethu zibe ngezingcono.
Umhlangano lo oqhutshelwe ecollegini le-NAST American Space koBulawayo uhlanganise abakamansipala yakoBulawayo, izakhamuzi, amakhampani ehlukeneyo, osomabhizimusi kanye lezikhwicamfundo zokwakha ama-architect. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli. Inkokheli yezisebenzi zikahulumende ekudale elimanyanisa izisebenzi zomqhatshi e-Apex Council ibe lomhlangano izolo eHarare yavumelana ukuthi kumele kuthathwe leli nyathelo ngoba uhulumende lokho esephula izithembiso zakhe. Izisebenzi lezi zithi zifuna isisebenzi esithola imali ephansi iqale kumadola ngamakhulu amane 475 ngenyanga, lanxa sokuthiwa imuli eyodwa kumele ithole imali ezinkulungwane eziyisikhombisa ngenyanga. UChris Gande weStudio 7 ukuze sizwe ukuthi uxoxa ukuthi uthini ngalolu daba, uxoxa lomnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazabekela imisebenzi akukutsha, bevele sikukhangele ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi. Bekungelanto ephumayo kulezo nkulumo ngokuthi umqhatshi kukhanya kathembeki. So akusimangalisi ke ukuthi izisebenzi sezikeza thatha leli qhinga. Sike sabona abanye betshengisela kumaviki adlulileyo besithi batshengisela bayakhonona ngokuthi baphakathi kwezijeziso zomnotho. But enzama ukukutsho ukuthi nje kusemthethweni ukuthi nxa ukhonona, nxa ungasukiseki, ukwanise ke ukutshengisela.
Siyabona ukubana lina lani njengenhlanganiso yeZCTU like lakhuluma phambilini ukubana izisebenzi phansi komanyano wenu zingatshengisela, kukhona likwenza?
Siyabatshayela ke ihlombi ukuthi sebe lesivindi esokuthi the conference phela uyemployer ibe kade sikukhangelele. So siyabatshayela ihlombi sithi kaba yenze okusemthethweni okusemandleni abo abakukwanisayo, akulanto embi ngalokhu abakwenzayo.
Manje likhangelele ukuba lo mhlangano ozakunquma yini lokhu kungakafiki ukutshengisela lokhu ngevikezayo?
Okwakuqala ikuthi sifuna ukwazi ukuthi bakwenza nini, kumbe njalo bazaextenda phela ama-invitation kumbe hatshi, njalo siza kubamba njani nxa kuyikuthi nje bazenzela bebodwa, that is singena ngaphi kulolu uhlelo lwabo. Okwamanje sidathi sizwe emaphepheni ukuthi yikho sebekuqumile.
Lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU ubexoxa icingweni loChris Gande weStudio 7 eseHarare. Silokhu sikudaba lunye, uZulu Mathupha uyathandabuza ukuthi uzaphatheka naye ekutshengiseleni okukhangelelwe kwenziwa izisebenzi zikahulumente ngeviki ezayo ngoba kulokwesaba. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu, umnumzana Jafet Mzacangulube, bathi kumele abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini.
Ngombono wami even ngicela kuna lokugula kwami kwenzeka ukuthi ivile ama service deliver asayenzi mina ngombono wami abantu asokujengisa abantu abahlale phansi bonke bangayenzi ni government ningabantu itsenzeni kuwe ngabantu abathi government ukuthi yokwenza ngokube lokho esinele ukuthi government iyenzani akusincedisi impilo isadileki akusadileki amagetsi adura ukudla kuyadura yonke into ya-transport iyadura akuhambelani namapay ukuthi bazakuvesa kwi-inflation izaholisa abantu imali ethingayo abantu bonke abahlale phansi loku bazala lilize lokhu i-government kuyibeningi abantu ibacele ukuthi kwenzweni ngoba nabantu abathi i-government yasenzeni so ngoba lokhu akufanyeni
ye manje nxa ukhangele abantu abasoze besabe na ukuthi baphatheke labo ekutshengiseleni
abantu akudingi ukuthi bahambe ezitradini ngoba bangaye ezitradini bazatshaya lo hulumende okhona vele kancinci uyabulala lo khona lo kancinci kuzabatshaya babophe abahlukuluzi balimali ezibhedlela kulamithi njengoba sinje siyagula akulamithi ezibhedlela isuke ngi-South Africa ngelecho South Africa so mna umbono wami abantu abahlale phansi bonke ezindlini labona isitshengele esisele esikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu ahlale phansi yoke into ihlale phansi nje ihlale phansi ingabe nto akudingi ukuthi ungene estradini isitshengisele esikhulu ukuthi abantu bahlale ezindlini ngindawo bangahlala ayipheli iviki igovernment ingabizanga ngathi asikhulu ingababizanga ngathi asikhulu kaningi akudingi ukuthi bazohambe bayiqalana namapolisa abathiwa edrobheni kabahlale phansi abantu bangahambi indawo
lo mnumzana Jafet Mzacangulube olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekwabulawayo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com. Live talk lamuhla sikhangela ubunzima obubhekane lezisebenzi ngenxa yomnotho welizwe iningi lazo selikhalala umsebenzi lisithi iholo aliseneli thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo singakangeni esigabeni esilandelayo besikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane inkamba yabezomvikela bomonyane webutho lemelika lelamazwe ezwekazi le-Africa e-US Africa Command AFRICOM iphawulwe ukuqala ukusebenza kweleni nje namhlanje linkamba ibikwa yakhiwe ngezigidi ezedlula ezilikhulu zamadola emelika i-$110 million ukhulumende wakwele Ethiopia uthi kulabantu abangamachumi phose ayithoba minwembili asebefile kudlakela oluqhamuke esabelweni se-Oromia eseHarare kanye ledolobheni le-Jayajawa lokulwisana ngemihlobo Intatheli izindaba zeZimbabwe zibuthene namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ele International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists elinanzwa mhla ka-2 kuLwezi. Lonyaka leli langa linanzwa ngokusungulwa komkhankaso othi Keep Truth Alive ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah uxoxele nombhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists uForster Dongozi.
Kusinanzwa ilanga le-International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists sibuthana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela imihlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Belikwenzela kuphi-ke lokhu? Linanza leli langa
besibutheni eHarare lapha kwinhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists lamalunga ethu lezinye inhlanganiso eziphatha lathi kundaba zokulwela amalungelo entatheli izindaba ngirusike kwata ema ofisini e UNESCO waba le isikhathi sokuthi abantu bekulidale nje abantu behluza behlola becubungula ukuthi umumo esisebenzela kuwo unjani. Into esivumelane ebesivumelana kuyo yonke ngeyokuthi yona umumo awumanga kuhle. Intatheli zindaba lokhu zisukuluzwa, lokhu zitshaywa, bekulomunye wethu othatha impikitsha ebele plaster lowatshayisa ngamapholisa asephuka. Ngakho-ke ngakumanga kuhle.
Ngakho-ke lithi kakwenziweni njengentatheli zindaba?
Kufunakala ukuthi abantu bahlale phansi batshengisane ukuthi intatheli zindaba zingasebenza kuhle njani. Pho asocala phela ukuba yintatheli. Kuwa umuntu angathi ngutitshara kumbe ngunesi kumbe ngudokotela abantu bangambona bahle baphonga umsukela ngenduku langemkhwayi. Ngakho ke sivumelane ukuthi hatshi bonke abathukuluza intatheli zindaba kumele bachothozwe, batshelwe ukuthi abakwenzayo akulunganga, akuqondanga.
Uhulumende yena ubemelwe na kulumbuthano wokunanzaleli la?
Uhulumende ubekhona, ubemele uDr Gurira oweMinistry of Information, ubemelele uPermanent Secretary uNick Mangwana nabama-commission abe-human rights abamelele amalungelo abantu nabe-National Peace and Reconciliation bakhomsebenzi wokuxolelana elizweni bebekhona njalo basiqinisile basithembisa ukuthi hathi xa kukhona okulihlukuluzayo ngokuthi liphatha njani emsebenzini lingesabi ukubuya emahofisini ethu, libuye lizobika lizokhala njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi ngapha siyehluleka, ngapha siyahlukuluzwa. Pho sithini bona njengoba bebabamelele amalungelo lokuxolelwana, yibo abazabona ukuthi abantu bazakhumisana njani umlotha.
Lo ngufosta Tongozi unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists obekhuluma ecingweni eseHarare. Kwezemidlalo, abakalahli ithemba abeqembu lomdlalo wenguqu eleTalent Vision lanxa sokusele imidlalo emibili ukuba imidlalo yesigaba seSouthern Region Division 1 ifike komlindi yacina. Intatheli zindaba yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leTalent Vision linqobele iBozo 90 nge-3 kanyana namhla emini emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeCrescent, okuyimpumelelo elithiye lokhu lithiwa ngemiklomelo emithathu. Liqembu elihlezi phezu kwengalane leBulawayo City lona elibhaxabulele Binga Pirates nge-7 kanyana emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeLuveve. Isimo sengalane ngemva kwemidlalo yanamhla sitshengisa ukuba iqembu leBulawayo City selilemiklomelo ngamashumi ayisithupha lobodwa 61, ukuthi leTalent Vision lilemiklomelo engamashumi amahlanu lathoba mnembili 58. Iqembu leTalent Vision lihlale kwesikhathi eside lisesiqongweni sengalane yemiklomelo, kodwa laselithathelwa lesi sikhundla ngemva kokunqotshwa ngele indlovu yanyathela ngolwesihlanu olwendluleyo. Kodwa loba kunjalo, umlandeli waleli qembu uSabelo Masuku uthi yena bazaqeda imidlalo yalonyaka behlezi phezu kwengalane.
Uhambo lusesekhona, amagame aseleyona la sizabona okokwenza khona izadliwa la i-BCC. Yebo, sibili, hayi isikhathi sikhona, amagame aseleyona la, hayi thina kusawina wonke.
Iqembu leTalent Vision lizadlala la maqembu abalisayele Kazmine kanye lele Makomo kumidlalo emibili eliselelayo, kuthi iqembu leBulawayo City lizadlala lele Mosi Rovers kanye lele Arsenal Movers. Imidlalo yenguqu kusigaba seKasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lathoba munemunye kulimpela viki. Njalo ngesonto kulomdlalo omkhulu phakathi kwamaqembu amakhulu elizweni yathele Dynamos kanye lele Highlanders. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni yeRufaro, njalo uza ngesikhathi iqembu leHighlanders lichaye ezwayo selokhu kwafika umqeqeshi oyisizalwane selizwe laseNetherlands uHendrik Pierre de Jong ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe leleyada ngolwesine. Lo mqeqeshi uthe ukhangelele ukuba lumdlalo ube ngumdlalo wezinga laphezulu.
Akusoze kube lula ngoba iqembu leDynamo selidlale imidlalo eminingi lisiba vusile lobhanqa linganqobile. Thina yithi konke kuhamba kuhle, njalo siyaqhubekela phambili sama ukuba siyale silokhu sikhuphuka engalaneni yemiklomelo. Njalo likhumbule ukuba elinye ilihlo livele likhangele inkezo leyi esingene khona kusigaba se-semifinal.
eminye imidlalo yesigaba seCasalaka Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leNgezi Platinum Stars lizemukela iLemanyika Diamonds enkundleni ePaobab. Iqembu leFC Platinum lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseMandava. Iqembu leRentals lizadibana leHarare City ngaseNational Sports Stadium. Ngensonto iqembu leYada lizadlala leChapungu ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leZPC Kariba lizadlala leBlack Rhinos ngaseNyamunga. Iqembu leWange lizancikilana leMushowani Stars ngaseColliery. Iqembu leTel 1 lizemukela eCape United ngaseAscot. Akuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leChicken Indie leTriangle udluliselwe phambili, lokhu ngoba iqembu leTriangle lizabe lidlala leNouadhibou elaseMauritania kuhlandla lesibili lesigaba seplayoff kumncintiswano weCAF Confederation Cup. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ichi waza Friday, my darling. Waza Friday, seven to forget. Waza Friday, my sweetie. Waza Friday, ilambaling komile wena. We baba, kunzi magnomtaba. We baba, long seven to forget. We baba. Money I how much it lets
yebo ke ngumculo wethu osebenzisayo lo oka Johnny Clark oyiqembu lesavuka. Namhlanje ke lusisungulela uhlelo lwe Woza Friday kuliviki umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sfanda uxoxa lejaha elisakhulayo uBright Moyo owazakala ngegama lokuthi Brian, njalo ucula umdumo wedancehall esedolobheni leGwanda. Namhlanje ke silethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Chicken production is pride. You know,
Ukulu moyo wami.
Balutshwane abaculi abadabuka emajawundini abadumileyo kwezomculo, umfana kamoyo osetshasicatulo kwezokala ngomdumo wakulezi nsuku owedensol.
Ibizwe lami engisebenzisa estaging ngubry, spelling bry. Lama album angu-6 esengawahlabelayo. Elokuqala kuthiwa nguphule umoya wami, elesibili kuthiwa ngu The Way, elesithathu kuthiwa nguhamba lami, elesine kuthiwa ngusofa silahlane, elinye kuthiwa wakwenza njani, elinye kuthiwa izinto ziyenzeka. Ngisakhangelele njalo futhi ukuthi ngikhiphe elinye, but leli seliyenziwe nje, sina elabe ngokuthiwa ngu Tears of the Sun.
Yeah.
Ucula ekhonale emajawundeni uBry, lapho kule nkaba yakhe khona, njalo uqale esemncane uthanda ezokucula.
Mina ngazalelwa eMabuzi Hospitali, ngafunda iprimary eMajawunda Primary School, eGwanda iSecondary ngayifundela eGwanda Government. Then ezomculo ngaqalisa ngo-2009 sisesikolo senza okwamakhwaya khwaya nje. Then recording yami ngaqalisa ngo-2013 ngomnyundoda owayekhona abafuthi eGwanda njalo okuthiwa ngu-Nest B.
UBry uthi kulabahlabeleli abaningi abamenza waba lomfutho wokuthi laye acule.
I got my inspiration from Olaki Dube lo Michael Jackson. Yami idansol yehlukene le dansol yabantu abaningi. Yami idansol lena ngalilalela ikakhulu oChristopher Martin. Idansol engathi ihambe ku reggae mbijana, so ngathi i music ele message.
Ijaha lakumoyo lama album ayisithupha njalo liyaphambili lipheka umculo wedancehall. Likhona ukumthola enkundleni zokuzilibazisa lokuxhumana ezifana nabo-Facebook. Pho elokugcina ungalitsheli abalaleli moyo lithini?
Ngile Facebook page elibhalwe Bry Music, and then ku-Instagram Bry Strokes u/no imculo yami ningayithola ku number zami u 0713774219 cele nje ukuthi umphakathi ngowawo kube khona lati kulolu hambo. Hayi, siyabonga.
Mo Pride Moyo Pride Pela yendlizana zengoma ecula umthombo we dance hall njalo eziphekela ngobunono obukhulu nguye besilaye namhlanje kuhlelo hoza waza Friday libe lempela sonto lichukela igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Chiquita production is Pride. You know,
Ukulu moyo wami, yeah. Wangitshela uzohlala nami, yeah. Now look what you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget, try to teach to me. You told me all your lies, I made me believe. Steady lost your phone, I fought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year and now, since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. Oh, no more you want me. Wangitshela uzohlala nami, yeah. Now look what you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget, try to teach to me. In the sky we were two birds flying high. In the streets like two ways left and right. I thought it was gonna last, but you hit your arm blind. You were just using me. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. You more than want me. Wangitshela uzohlala nami, yeah. Now look what you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I fought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year and now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. Oh, no more you want me. More you want me. Wangitshela uzohlala nami. What you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me.
You know, take it a production, pride. You know,
na ni na ni na, na, na ni na ni na, yeah, na ni na ni na. Na, na, ni, na, ni, na, yeah,
you know.
Ke umculo wejaha elisakhulayo uBright Moyo yena okwazakala ngokuthi uBrian njalo ocula umdumo wedance hall esedolobheni leGwanda belimuza ke kuhlelo lweWoza Friday exoxa lo Ezra Chisa Sibanda. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abenhlanganiso yemunicipal review bahlangene labecouncil yakobulawayo bexoxisana ngokuthi kuqhutshwe inhlelo ngokusegcekeni. izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu ngeze APEC. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.